uma sikhuluma ngeeconomy sikhuluma ngama statistics ngokuqala lokho uyathembisa ama civil servants kakhulu ama teacher nama dokotela ukuthi hayi sebezwile sebezaqalisa ukukhuluma labo kambe kuleminyaka emingaki ama professionals esidla ingqoqo zomlomo ikuthenga isikhathi yakwazi ukuthi khathesikhathi esiminyaka uyaphela kube lokhu liviri eyabelokhu eligijima ndawonye ukhuluma njalo ngokuthi kuzaba le mthetho emitsha abathi ngama-bills ye siyakwazi mhlophe ukuthi sebevumelene labangani babo abasephalamenti i-MDCT ukuthi sebezafaka enye ibhili ephalamenti masinyane eyokuthi umuntu engaqothwa ephalamenti abayethi recalling akusoze kube ne-by-election sebezaphongudobha omunye bamfaki yona leyi party eyabixosha umuntu bafuna ukuthi kube ne-bill enjalo ngenxa yokuthi besaba ukuyangeka ukuthi kungaba lama-by-election ama-MP wonke awe-MDC axoshwayo azabuyela akunalutho okukhulumileyo thina ede silalele sisithe engxenye uzaxolisa imisebenzi yakhe emibi abayenza bendawonye lo mgadi into ede ikhuluma lapha yikwethusela iZimbabwe jikelele ukuthi bahlale besubela imsila benganakani
manje lina njengebandla lithini
sicela ukuthi amahlabi zulu bonke uma ubaba lekhuluma karalalele bezwe ukuthi uhumutsha amanga anjani khathesi sibona ukuthi amapholisa lamagadijeli lamasosha yiwo asehola imali okwedlula amadokotela sinobufakazi ukuthi ugadijeli oleminyaka emibili sehola $22,000 RTGS umbalisi lo dokotela abalama degrees sahola $10,500 yikho ke konke lokho edekutsho utshela abantu bekhankasa nsuku zonke besithi kulama sanction soku ingoma ehlala ihlatshelwa kusenzela ukuthi abantu bakhohlwe inhlupheko zabo bagcine sebelandela ipropaganda.